Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Elinga livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku 31 Zibandlela 2023 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Indodana kamnumzana Phati Janda owake waba ngumsekeli kamphathi Ntambo wezokulima ibotshiwe izolo ngemva kokusabalala komfanekiso wevidiyo otshengisa ebhaxabula izisebenzi zeplazi lakhe ngoswazi. Kwezokhetho, izakhamizi zesigaba seMatabeleland South zithi umumo mubi kakhulu ngoba abantu bayethuselwa behlukuluzwa phambilini kokhetho.
Esinazelelayo nje ukuthi izano yona ngokwayo ibhizi thina siyavalelwa kubana sikhulume labantu noma ungayenza umhlangano private ekhaya lakho.
LeZimbabwe likhangelelwe ukusayinelana izivumelwano zokuthuthukisa ilizwe lomongameli Alexander Lukashenko wele Belarus ofike izolo eHarare ekhangelelwe ukuba selizweni okwamalanga amathathu.
Sina sibona ngani ama bilateral relations between Zimbabwe namanye ama countries aya benefita iZimbabwe as long as i relationship yakhona ingekho leyo colonialism kumbe imperialism.
Ezinye izakhamizi zesiqinti sakwele Botswana esithiwa Dutume esiduzane lomngcele weZimbabwe zikhala ngokudalwa kwamacala ngabadabuka eZimbabwe.
Sekwavela kwaba injayelo ukuthi icala lingenzakala kuyaba yiludaba lokuthi ngabantu baseZimbabwe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Indodana kamnumzana Phati Janda owake waba ngumsekeli kamphathi Ntambo wezokulima ibotshiwe izolo ngemva kokusabalala kumfanekiso wevidiyo otshengisa ibhaxabula izisebenzi zeplazi lakhe ngoswazi. Kodwa uPhati Janda Jr. oleminyaka yokuzalwa engamachumi amane 40 ubikwa emiswe emthethwandaba. Kodwa wahle waphiwa ithuba lokuhlawula imali yesibambiso ibail. UJanda yena ubikwa esithi utshaye izisebenzi zakhe ezintathu ezibalisa besifazane ngoba zintshontshe amasaka amagwili eplazini lakhe.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni madoda siyovota.
Kwezokhetho, izakhamizi zesigaba seMatabeleland South zithi umumo mubi kakhulu ngoba abantu bayethuselwa behlukuluzwa phambilini kokhetho. Isigaba seMatabeleland South silama constituency alichumi lantathu athathwa libandla leZANU PF ngaphandle kwesisodwa eseGwanda Central esaya kuMDC Alliance kukhetho lomnyaka ka-2018. Ingcweti kwezombusazwe zithi kuza kuba nzima ukuthi amabandla aphikisayo anqobe kulesi sigaba. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomgcini sihlalo webandla le-CCC esigabeni seMatabeleland South umnumzana Solani Njemnyama Moyo yena othi umumo mubi kakhulu esigabeni lesi.
Baba Gandhi injani vingelele labalaleli. Baba Gandhi kulungiselela ukhetho. Ukhetho luseduze njengokutsho kwabo abayiba bhekengezo khetho ukuthi singakhethweni ngabo July khona lapho. Ngasibheka isikhathi okulungiselela sithina siqala ukulungiselela ukhetho sikhuluma ngendaba yekhetho ebantwini from last year. Ni abantu bamelele ukhetho ngoba sebedini ngasinanzelela idelay esesithola phezu kokulungiswa indaba yeziqinti. Sibona ngani izano ineplan, ile plan yokuthi nxa isikhathi sesifikile waphonga ukuthi ukhetho solufikile bengafuni ukubana abantu baqale ukukhampela ngoba kunje nxa sinanzelela eMatabeleland South akasikabi kwazi kahle ukuthi ama conference kulahleka ngakanani ngoba sibe sizwa just for a proposal kuthiwa khona siluze i1 khona manje abantu abawazi lokuthi kuhamba njani even indaba yama ward ngendlela abayenze ngakho abantu bazo travel nxa kungaba kuzohamba kanjalo ba travel for 8k 10k besiya kulapha abavotela khona engunanzelele yikho ukuthi abantu bona ba ready ngokhetho abantu sebedini babakade noma nini ukhetho lungaba khona esinazelelayo nje ukuthi izano iqalile yona ngokwayo ibhizi thina siyavalela ukubana sikhulume labantu noma ungayenza umhlangano private ekhaya lakho ukukhuluma labantu usokuthiwa awusahambanga awusayenzanga ngokomthetho kutsho ukuthi ngezinye indlela enesebesiza nge-violence ngoba hayi kunzima ku-ground
manje lona ukhetho oluzayo libona ungani luzaqutshwa ngemfanelo na
baba kanti ukhetho oluzayo angeke luqhutshwe ngemfanelo ngoba already sokungama-problems amaningi kakhulu uthi nga i-voters roll kasinayo nxa uthi uyananzelela uzobe kutshela ukuthi abantu asebe abasendana engaka bangaka kodwa kule mizi emakhaya emawadini thula ukuthi kule ward elabantu abangafiki le 2000 uzokuthe ndawona engaka le labantu abayi 2000 izekelo yokukhulumayo i village thula ukuthi ile mize yi less than 20 but uzokuthi labantu abayi 1500 so kubonisa ukuthi vele kasoze lwakhulule kukhetho kodwa sizama ngamandla wonke even njoba manje siloke siregister abantu ukuthi noma sebeqalile ukulungisela indaba we-rigging noma kanjani abantu bazimbabwe sebedini so ukhetho oluzayo asoze likhululeke ngoba i-violence siqalile lapho sihamba khona sikhanjwa kuphela sihlukunyezwa so ngibona ukuthi ukhetho asoze lwakhululeka kodwa ngeke sidele ngoba akula esiza kwenza ngaphandle ukuthi sizikhulule njengobana esitsho ukuthi izimbabwe yakhiwa ngabahlali bezimbabwe nathi sithi khona ezi-CCC abantu bezimbabwe bonke ama-citizen kungcono sizikhulula njani kumele sivote ngobuningi sirejiste ngobuningi njengoba sirejista sivote ngobuningi siphinde siwine kakhulu
lo ke ngumnumzana Solani nje emnyama moyo umgcini sihlalo webandla lesi siyesigabeni seMathepeleland South
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota sivote ngenkulumo
eleZimbabwe likhangelelwe ukusayinelana izivumelwano zokuthuthukisa ilizwe lomongameli Alexander Lukashenko wele Belarus ofike izolo eHarare njalo okhangelelwe ukuba selizweni okwamalanga amathathu. Uhulumende weZimbabwe uthi luqakathekile kakhulu uhambo luka Lukashenko lanxa abalwela ilungelo loluntu labamabandla aphikisayo besithi ilizwe lakhe liyephula ilungelo loluntu njengeleZimbabwe njalo omongameli bobabili ngontando kayiphikiswa. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uqoxe lomnumzana Innocent Ndivali umkhokheli webandla le-Economic Freedom Fighters.
Thina sibone ngani ama-bilateral relations between iZimbabwe namanye ama-countries ayabenefitha iZimbabwe as long as i-relationship yakhona ingekho leyo e-colonialism kumbe imperialism and njalo sike sezwa ukuthi e-Belarus akula political party ephethe kwamanje u-president lo ovakatshekileyo ukhokhela i-association and sesike sezwa i-association le sithi ifuna ukukhokhela veta into a political party and sesike samuzwa yena sithi hayi kasoze ebayalisi njalo kasoze ebe against it so on that sibone ngani hayi uyalalela abantu bakhe so thina ikuthi eZimbabwe sisebenzisa imeasurement ye-America ne-Britain ukuze sidefine ubuhle kumbe ububi be-government whether ni-government yakithi i-government yamanye amazwe sisebenzisa amehlo amazwe lawa America, Australia, and Canada, and so on. Kufuze sizidefine le thina as amaZimbabweans. Enjalo akhona ama political parties eZimbabwe angavumeli abantu ukuthi beforme ama structures, angavumeli abantu ukuthi bekhethweni, angavumeli abantu ukuthi bebe political party. Siyakhangela nxa sikhangela o Triple C abayala ukuthi abantu beku Congress. So I difference yakhona ayikhatshana kakhulu ngoba nxa kuyukuthi sijaja that way, then it means ukuthi loo ndoda olalela abantu bakhe abathi bafuna ukutshintsha i-organization yabo i-political party esithi ngasoze beyali, then sesicompare labo Triple C, hayi sibone ngani yena umore democratic than amadoda lawo.
Abanye bayamsola lo umongameli bathi ngontando kayiphikiswa njalo kananzi amalungelo oluntu. Kambe lokho kungaphathisa ele Zimbabwe kumbe kungalibuyisela emuva njengoba lo umongameli Mnangagwa laye abanye besithi kalaleli intando kaZulu.
Angeze ngatsho ukuthi i-relationship yabo iminjani, kodwa engikwaziyo ukuthi as long as it is beneficial to iZimbabwe, hayi asila problem lakho lokho thinezi EFF Zimbabwe. And as I have said, ukuthi i-relation between Belarus and Zimbabwe, those are not personal relationships. Those are bilateral relationships that were started around 1992. And saze sabona ubaba John Nkomo esiyavakatsha ngona ngani. And ama bilateral relations lawa akhanya ayakhula ayaphambili, njalo akhanya asibenefita njengelizwe. So kufuze sikhangelisise kuhle ukuthi kade what are the benefits singakagijimeli entweni ezimbi, singakhangeli nge-negativity everything. Kufuze sibe constructive, sithi ngasi-criticize sile information etsho ukuthi hayi kuphambaniseke lapha lalapha. So thina be-EFF sitshaya ngento okuthiwa i-superior logic, and you must know ukuthi thina i-EFF vele imi le-Russia, i-Belarus imi le-Russia. Abantu abasupporta ye-Ukraine yibo abathethisa i-Belarus kakhulu.
Lo ke ngumnumzana Innocent Ndibali, umholi webandla le Economic Freedom Fighters Zimbabwe, obexoxa ecingweni le Studio 7. Ezinye izakhamizi zesiqindi sedudume kwele Botswana esiseduze lomngcele weZimbabwe zikhala ngokudalwa kwamacala agoqela ukubulala besethesa abadabuka eZimbabwe umlandu wokudala lawo macala, iningi labo eliqatshwe ukwelusa izifuyo loba ukulima emapulazini. Okuningi asikuzweni kuntathele izindaba eStudio 7 umqondisi Dube esipha lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kwele Botswana.
Abahlala emangweni weTutume bathi sokulamacala amaningi adalwa ngabantu abachapha umncele bevela eZimbabwe bebesebebaleka bephindela kibo ekhaya. iTutume igoqela imizi embalwa ethi mayitengwe nkangesi netelesibhina zona eseduze lomncele weZimbabwe. Usiba lukhulu amapholisa eTutume umnuzana Kabo Batirwang utshele intatheli izindaba othi kulokuganga osekubhahile kulesi siqinti. Uthi kulamacala okubulala asanda kudalwa alokhu engaxazululwa konke kukhomba ukuthi adalwa ngabantu abadabuka kwele Zimbabwe. Uthi iningi ilabe eZimbabwe litholakala eTutume ngelisebenza ongekho emthethweni, njalo kuba nzima ukuthi amapholisa axhumane labo uma sebedale amacala. Kubikwa iningi liphanga lichaphe umngcele libuyele eZimbabwe ngemva kokudala icala kungelandlela yokuthi amapholisa angalandela njani umzila wabo. AbeZimbabwe kwele Botswana bafana lomzana Andreas Banda bathi kusuka komisele iningi uma kulabanye abadala amacala ngoba amehlo azahlala ekibo.
Imbiko etholakala isikhathi esiningi ukuthi abantu abasuka benze amacala phakathi komngcele weZimbabwe leBotswana ngabantu abasuka kwele Zimbabwe iyadanisa, ngoba isikhathi esiningi uzafica ukuthi labantu bekhaya abakhweduzanda lawo macala, kodwa ngenxa yokuthi nje sekwavela kwaba injayelo ukuthi icala lingenzakala phansi komngcele weZimbabwe leBotswana kuyaba ludaba lokuthi ngabantu baseZimbabwe.
Lo ngumbono kamnuzana Dumezweni Ncube ohlale eHabron othi kumele abantu bezame ukuzibamba ungangcolisi igama leningi elidinga ukuziphilisa indlela eziqondileyo kwele Botswana.
ngekuthi izunile imvunyo noma icala selidalwe ngabantu balapha eBotswana kulomuntu oyedwa nje ulebizwe laseZimbabwe ukhanya sonke abantu abaphuma eZimbabwe sesingcolile kuba lihlazo njalo abantu bacina besikhangeleka sonke ingazathi singamasela basikhangela ngelihle lifana naye
ocubungela ngezombusazo umzana efihle lancube ugcona isimo esikhona ekhaya ngokudalwa kwamacala abahlala kwamanye amazwe
indlala lokuswelakala kwemisebenzi okubangwa yikubuswa kabi kwelizwe yikho kubanga ukuthi abantu baye kwamanye amazwe ngalesi sikhathi ke sikhuluma ngalabo abaya eBotswana bafike khona benze izinto ezingathembakalanga njengokutshontsha lobunye ubugebengu babalekele kwelaseZimbabwe nxa ungalungisanga ipolitiki kakusoze kulungeze umnotho nxa zingalunganga ezomnotho asoze kuphela ubugebengu lobo esibabona ukukhulunywa ngabo eBotswana
uNcube uthele eBotswana kumele liphathisane leZimbabwe ukuthi kubuyiselwe isimo somnotho endleleni ukuze ungabi lodubo lwabantu abachapha emncele kuyadala amacala
Botswana ifanele incedise ukuthi kulungiswe ipolitiki eZimbabwe ukuze kulunge ezomnotho zenze ukuthi kungabi lobugebengu kuleli yalizwe kodwa bangancedisana leZimbabwe ekuthini iqhubeke ibusa kabi ngalindlela akusoze kuphele lokho abakhala ngakho indlela yokulungisa ikulungisa ezepolitiki umnotho ulunge ngokunjalo leBotswana ihlale kahle izahlala kahle nxa abantu beZimbabwe labo sebehlezi kahle
ngenxa yokuswelakala kwamathuba emsebenzi eZimbabwe inengi lisithola lichapha umncele lisiya amazweni afana leBotswana kanye le South Africa abeZimbabwe bazithola begconwa ukuthi badala amacala kukanti njalo babhekane lezondane ukuthi bathathela izalwane imisebenzi inengi labaphumela phandle kwelizwe alancwadi zokungena kulawo mazwe ngakho kuba nzima othaba umthetho bazi indlela zabo ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngisabron kwele eBotswana
Siyabonga mqondisi Dube okwamanje ke ngesikhangele eziphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi amanzi edamu leKariba asenganeno kulandela ukuna kuhle kwezulu kwezinye izigaba zelizwe. Lokhu kuyathembisa ukuthi amandla kagetsi asezavalwa okwesikhatshana esifitshane kula lokhu obekusenzakala, kutsho leli phephandaba. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi umgcinisihlalo wekhomishini yezokhetho unkosikazi Priscilla Chigumba usethwalise nzima amakhomishina awala ukusayina ugwalo lwe-delimitation olwaqhutshelwa umongameli Emmerson Mnangagwa. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ngiyalibingelela kuStudio 7 abaphathi hlelo kanye labalaleli ngezindawo la elikhona salibonana ngumagolide okhulumayo bathi umntwana ongakhaliyo ufela embelekweni silama teachers kulesi sikolo abathathu abafundisa eprime abakhuluma isishona kanti last year sike sayizwa indaba mayiphuma khona lana kuStudio 7 ukuthi umnyaka mawuqala akuvumelekelanga ukuthi uteacher ahambe yofundisa esikolo seprimary ma engazi ulimi lwala kuleyo ndawo uteacher ka grade 2, uteacher ka grade 5, uteacher ka grade 6 bonke labo bakhuluma isisho. Umntwana usuka ku grade 1 afune bamfundise azazi iziqa labonkamisa labongwaqa. Mayifika ku grade 2 kuyaphela konke ngoba lo teacher loyo akazi lutho ngesindebele. Maye sefile akasaphinde avuke umntwana ngoba umntwana mawumfundisa uhlanganisa i mother tongue yakhe lo limi lwasemzini. Konke lokho abantu bethu abangakutholi. Sicela lisizo bo umthwakazi omuhle. Ngafi vuka mthwakazi
Heli njani ku Studio 7 Ngizwa lapha kuthiwa ebhinga umnyaka ka 2018 izani PF yathola around ngayo 10,000 imbelithenga 10,000 iCCC yathola 18,000 manje 2023 kungabuya umthwakazi la ushare thole 9,000 iCCC la ithole 9,000 izani PF isithola 10,000 kalibona ukuthi sesinikeza izani PF amandla kungani kanti ama opposition party lawo engahlali phansi ahlangane kuyenze kumbe umanyano ukuthi bazashayana ukuthi hayi wena MRP uza contesta endaweni enje wena CCC u contesta endaweni enje beshayane nje benikazana kube kuhle hayi lokho abafuna ukukwenza ukudivide ama vote lokho
livuka kanjani balaleli be Studio 7 livuswa ngihlanhla mahlanga useBotswana e Francis Town Gate e Fletin lapha ekhaya lapho ngizalwa khona elubhane esigabeni semalungu ngivusa umama lapha nanhlanhla lonkomo ara Sarah J, unkosikazi wakho Priska Nkomo, lo mdala uNdevulo Sathulane, lo maluma Mopholo Ngwenya, uJabulani Ngwenya, laba kobabazala kwana Mdumisi laphana, lo Ndlovuma Joyana laphana, ngithi seliqedile ukulima yini, kukhangela kunjani lo nyaka savuna yini, ngithi ngiyabonga yimi osobhukwenu, osobhukwenu wemalunku lapho uNhlanhla Mahlangu, kisale ngomusa weNkosi, amen.
Sanibonani mahlabezulu balaleli konke nabasakazi beStudio 7 umhlaba wonke jikelele. Okhulumayo lana lichakwane elikhulu esigabeni sakosiwowo kwelasePlumtree, kodwa ngikhuluma manje ngilapha emzini omkhulu waseDeep Sloot kwelaseSouth Africa, uKhanyani Ncube. Bakithi ngithanda nje ukuphawula nje indaba nje ncanyana nje lapho ukuthi ngibe lombuzo nyana othile ukuthi kanti kuleli lizwe lethu bakithi laseZimbabwe ukuhlangana nje kwabantu belungisa izindaba zabo sekulicala yini na, ngoba ngibona abantu bebotshwa buthaphuthaphu ikakhulu laba okuthiwa ngabamabandla laphikisayo ukuthi ama-opposition parties. Bakithi kunzima bakithi kulomhlaba esiphila sikuwo ngaphansi kwemibuso le yabantu abayivotelayo abayinika amandla kuba ibaphathe. So ay bakithi njengoba nje kusiza ukhetho oluzayo, bakithi abantu kabavote kakhulu ngokunazelela ukuthi befake umbuso ozabasiza ngakusasa, ubalungisele ikusasa labo okuyikuthi i-future. Angibonge mntu bakithi, amen kuleyo ndawo.
Yebo, Studio 7 onke linjani khona ngapho, hayi thina sitaba isinzela khona lisinika lo. Mina bengilapha kulo baba lo kuthiwa ngumavaza lo ohlala eCanada, ngihlala ngapho. Vanza lo uzenzo wenze kanti uZimbabwe engaboni ukuthi zala eZimbabwe. Yathi kule ufumo akana kibhela luzenza lokhu yenza lokungapho kwizinto kwakhona, nxa kuthi izinto ziye ebantwini kazitshengiswa abantu. So nxa izinto zingaze zibuye zisuka zithathwe ngabakhulu ngabiphathi bazisa ngaphi izinto ezizencethiliswa. So wena Mavaza uhlala kuhle eCanada yakho le ungabotshela abantu into engasebenziyo, dlani imali yakho lo oyidlayo, abantwana badubeka eZimbabwe yehluleka stereko imali yakho khona ngapho ungabo sikhulumele into ezingekho lapho eZimbabwe. Impela luzinganceda yancedayo kwaziwa nguwe lokho, yikho bekhuluma ukuthi kuthathwa yini abakhulu. Cela usixolele, dlana kuhle imali yakho ngapho.
Studio 7 salibonani. Ngibulisa nje kumagumbini amani omhlaba zonke iy'ngane zikankulunkulu, ngibulisa. Nginenkinga mina kahle kahle ngiphila nendiwendo, ngibuya elupane ekhaya, ngibuya elupane ejibaji ekhaya lapha. Ubaba wami wayelisosha watshona ngo-96, umama wami yena watshona ngo-92. So ubaba uthe tshona amabhuku azange sawathola thina, amabhuku ukuthi ukwazi ukuyaklenywa imali zakhe zokuba lisosha. So asizitholanga amabhuku lana siwatholanga, so singatholanga, azange sathola even isenti kuleyo mali yakhe wafanele sinjani siyithole, kodwa sasibancane lathi ngesikhathi imali ziphuma. Kwakungala muntu owayezakhona ukusimela endabeni zethu, kwakungala muntu owayekhona ukuthi esimela, ngoba laba abanye babomncane babomdala babekhona bona, kodwa azange baba le ndaba ukuthi beyilandelele into le. So kodwa esami isifiso ngifisa ukuba ngumlimi, ngoba ubaba wayengumlimisi vele. So esami isifiso ngifisa ukuba ngini? Ukuba ngumlimi. So angazi ukuthi ngingahamba kwiphi department lapho abangangisiza khona ngendaba enjalo, angazi. So ngicela usizo Studio 7 uhlabe lulawule.
Sanibonani Studio 7 siyabulisa futhi mbuya kuphinde futhi ngithema congratulations. Siyabonga ukukwanisa i-20 years, kodwa ke hayi ayizange yaphuma, angazi ukuthi kuhambe njani, kodwa ke hayi into esiyibongelayo ukuthi hayi liqhubekele siya phambili lingabuyele emuva. Ngazo zonke indlela elikhipha ngazo izindaba, qhubekani liye phambili, emuva kusincedisi kodwa kuyaphambili, kuyaphumelela. Yikho selibonwa ngabantu abamore than 1 million or 500 million all over the world, selilalelwa ngabantu abaningi kakhulu ngendlela elikhipha ngazo iy'ndaba zenu. Ngisengalifanisa labantu ukuthi thina ngama-80s ngama-70s sasivula i-radio Zambia ukuthi uzwe ungaphakathi, ngoba
Mbatso kutua otine nero ne maziri kuberenga wa nandani ngobe Zimbabwe erotisha kwa so kukulunya manga njomba kuseza kala katesi. Thank you very much kubekandia pambili hailinga kata zeke mtu se kukile uyazama. Thank you.
Hey Studio 7 dinjani inkinga yukona la kuloba baloba mtu Joseph Chuma lo aliyeli mchetele zambu katu umtlobo banbena lo ba wena baba Joseph Chuma tonsu ema teplenda sakufuzi nukio kwa ngawye jamata agamnanga kwa imashuni asakufune ema teplenda kantuwa ina bandu labula lo kulubetu labaza libele manje fusele loke liwezo doko gindo gwen ageza mkutili sloni pima kalinga banda wanjari nga sloni pia wana bandu owazi wepe kusha lukuluma manga everyday nguwe unka ono mnanga kwa ngawye wati lalani katlega intela iliswa umkawi ageza mkutili sloni wana mtala wana Joseph Chuma lo kaule wakareza mkutili njia nisloni pia singa bandu lati njenga kota intuwe mfungli jana ayu kinyo ni andisa yanga shana biyezu su
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ipolisa lesithupha eletheswa icala lokubulala umtshayeli onsundu seqotshiwe. Amanye amapolisa amahlanu wedolobha leMemphis ansundu aqotshwa umsebenzi ngemva kokubulawa kukaTyre Nichols. Watshaywa kabuhlungu ngemva kokumiswa ngamapolisa la emgwaqweni. Ngempelasonto amapolisa ethule imfanekiso kamabonakude etshengisa uNichols etshaywa kabuhlungu ngamapolisa la. Kuvame ukuba ngamapolisa amhlophe atshaya kumbe ukudubula abulala abensundu. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe umnumzana Difa waJapi Bangodube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ukubulawa kukaNicholas Babugande kube yinto echiye abantu abaningi bezibuza imibuzo eminingi, ikakhulukazi indlela amapolisa aseMelika aphatha ngayo izimo noma isigameko nxa kungabe kuhlanganisela umuntu omnyama phakathi. Nxa sisikhangela indlela uNicholas abulewe ngayo, indlela elichuku kanjana kutshengisela sobala ukuthi imfundiso abayitholayo amapolisa aseMelika kukhona okutshengisela sobala ukuthi imfundiso abayitshelwayo niloma noma umhlophe noma noma umnyama. Kodwa ke nxa ku police force batshelwa nje ukuthi umuntu omnyama noma abantu thizeni kufanele ukuthi batreatwe indlela elichuku efana lendlela lesibone uNicholas ebulawa ngayo.
Ngokubona kwakho kuyini okungaba kubangela ukuthi amapolisa eMelika abe lochuku ikakhulu ebantwini abensundu?
Engingakuphinda njalo wabugande ukuthi imfundiso noma ngithi kuma training institutes yabo, ama training institutes yabo noma lama commanders abo abayibo abaphetheyo abamapolisa yibo abavumela izinto ezinje, noma ngithi imfundiso yabo yiyo egxila kakhulu ekuthenini umuntu omnyama uyingozi kakhulu. So ngaso sonke isikhathi kufanele ukuthi nxa ungabe mhlambe uhlangana laye atreatwe ngendlela enzima kakhulu ngoba besazi ukuthi umuntu omnyama ilungelo lakhe liphansi kakhulu ilungelo lamakhiwa. Siyazi ukuthi ezikhathini eziningi amapolisa abalokuhlangana lama gun violences lapho abacina khona bedutshulwa, kodwa ke bayakhohlwa ukuthi indlela le iyiyo abenza ngayo bephatha ngayo abantu abamnyama kanje yiwo kugcina kusenza ukuthi uhlale ngaso sonke isikhathi kungabi lokungaboni ngasolinye phakathi kwabantu abamnyama labapolisa. Abantu abamnyama bengasathemba amapolisa ngenxa yezigameko ezinje zinalezo zokubulawa kwabantu abamnyama mahlayana. Into ekhona uhulumeni waseMelika kufanele ukuthi into efana le gun crime eyiyo edala zonke zina lezi zinto esizibona namhlanje abantu bebulawa mahlayana, ukuthi nxa bengathi control indaba ye gun crime yiyo indlela ezakwenza ukuthi nxa umuntu bembona bengamboni njengesithi singakhipha umpopo sidubule, kodwa bambone njengomuntu ofanele ukuthi abanjwe aboshwe ayegwetshelwa lelo cala alenzileyo. Kodwa kubona into yokuqala nje ukuthi yingakho ngaso sonke isikhathi ukuthi bona nje amapolisa nxa behlangana lawe into yokuqala nje ukuthi batshengisela ukuthi bafuna ukuthi bakudubule. Kodwa ukubuhlungu kukaNicholas ukuthi kona uye wabulawa engelawo umpopo uye wabulawa engela sikhali asiphetheyo ebulawa ngokutshaywa ngendlela ebuhlungu kakhulu ongakuthi kufanele ukuthi lawo bana laba abakwenzileyo bana laba uloba ukuthi noma ngabantu abamnyama abakwenzileyo yona laba mapolisa amahlano akwenzileyo kodwa kufanele ukuthi bahambe behlala lengalo yomthetho njalo noma nxa kuvuma abahambe bayibhadle ijele nemisebenzi yabo ibaphelele ngoba kube isibonelo sokuthi akukhethelekile ukuthi ngubani kodwa nxa ukuthi ulipolisa usebenzisa amandla akho ukuthi uzwise abantu ubuhlungu noma wenze izinto ezingalunganga isiphetho sakho yizo sena leso sokuthi uzahlala lengalo yomthetho.
Hello ke ngumnumzana Difa wajapi Bango Dube isizalani seZimbabwe esihlala kwelebilitane esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lamhlanje ntambama ngu 7:30.